sazile sakhuluma sathi izithembiso zezandla zenziwa kungakabi lotete ngezamanga ezokuqinibezela abantu. Laba bantu abalandaba nabantu, abalani lempilakahle lempithuko yabantu. Okwabo kuphela bafuna izikhundla ukuze batshontshe imali. Imali zakhe azikhulumayo ngezamayedela elizweni abathi kona kule currency yethu engama-RTGS yabaholisa abantu. Kodwa bafuna iteksi, bafuna ama-tollgates ngama-US dollars. Ngalokho-ke thina sithi hhayi, abantu bezimbabwe abesifezanga bavume-ke ubumenemene nobuqinikezelo obulula kangaka.
Pho kwenziwe njani laphana baba Mkhwanazi?
Lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine bakhulume ukuthi hhayi, imali ezikhulunywa thina sizigwanise sizenelisi. Umholi ngisinika wona njengohulumende awusifikisi khonapho. Isiholisa ngama-RTGS kodwa lifuna sibhadale ama-tollgate ngama-dollars ayesabekayo ngemali ezinkulu kangaka esingaziholiyo esingazitholiyo. Baphethishine ke uhulumende wabo, ama-organizations atshiyeneyo akhona amele abantu funa ukuwabona ekhokhela-ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende.
Sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le, imali leyi ayisoze iphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezi kulungiswa imigwaqo?
Imali leyi izaphathisa-ke isikhwama sikamnumzana Mthuli Ncube nabanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emgwaqweni welizwe. Sikaze siyibone ifakwa ezile more than 10 years silama-tollgate emgwaqo lokhu lidilika ama-pothole agcwele imigwaqo yonke. Abafithi ikhansila kula mali abayinikwayo ukuthi balungisise imigwaqo izinara solo ngamanga wonke akulanto ezaphithuka emgwaqweni zidinga nje imali kwabo ukuthi bafike imali zabo bazifakele ezikhwameni.